indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olambulela kuStudio 7, ngolwesibili mhla ka 21 kuZibandlela 2020, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, uthi bona njengebandla bafuna kuqhutshwe ingxoxo uqobo zokulungisa isimo kwezombusazwe eZimbabwe. Abenhlanganiso yabagaya impupho e-Grain Millers Association of Zimbabwe batshele abayithengisayo ukuba baphakathi kokulwisana lodubo lokusilela kwayo olukhona elizweni. Idale lesenethi kwelemelika seliqalile ukuthonisa icala eletheswa umengameli Donald Trump ngesikhathi kungakhanyi kahle ukuthi kuzabizwa abafakazi kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abenhlanganiso yabagaya impupho e-Grain Millers Association of Zimbabwe batshele usomabhizimusi abathengisa impupho ukuba baphakathi kokulwisana lodubo lokusilela kwayo olukhona elizweni besithi bakhangelele ukuthi lube nganeno kumaviki amathathu alandelayo nxa bengaqala ukuthenga umombo phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abejimazi bathi bancedisana lohulumende ukuthi kuthengwe umumbu phandle kwelizwe ukuze abantu bangabulawa yindlala ngoba impuphu kuyikudla okumqoka elizweni. Umnumzana Nqabuto Moyo ovela kunhlanganiso yejimazi uthi bakhulumisane labo somabhizimusi abathengisa impuphu ukuthi kube lesivumelwano sokuthi izatholakala njani lula.
Bekuyikuthi sihlangane lama retailers ukuze sikhulumisane sivumelane ngokuthi sisiya phambili impuphu iyabitholakala njani emagross ezitolo, lokuthi thina sivazise as Grain Millers izinto sesizenzile ukuze impuphu itholakale kuhle kusiya phambili. Ikakhulu ukuthi sesiqalisa uku-import umumbu sincedisana le-government ngoba ukuze sisebenze sodwa as private sector asingeke senelisi ku-cover everything. But nxa sincedisana legavu lohulumente singenelisa ukuthi sithole umumbu ukuthi abantu bonke bathole impuphu. I-subsidy program yiyo eyahlala ikhona. Ukuthi iprice izakuya ngaphathesti lami angila mpendulo yangakhonokho.
Umnumzana Winos Dube, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residents Association, uthi babikelwe ngemizamo asebeyenzile abe-Grain Millers Association of Zimbabwe.
Kubo umhlangano lapho nje ongade besitela bebikela ukuthi bona njengesihlanganiso sebenze imizamo yokubana bazuze ukubana bangenise umumbu abawuthengayo bona ngemali zabo abantu abakubhizinesi bawungenise ezweni bezogaya impuphu ithengiselwe abantu. Yikho-ke bebehlangene lapha lalaba bamabhizinisi abaye babathengisayo. Isivumelwano sithi sona akuzanywe ukwenziwa izinto ngonanzelelo olukhulu, kuzanywe ukuvikelwa ukubana i-product leyi, impuphu leyi, ibonakale isithengiswa ngemali ezimqoka zithengiswa ngaphandle. Kuzanywe into ezihanjiswe ngendlela efaneleyo kuphume.
Umnumzana Dube uthi okuthokozisayo ukuthi uhulumende lokhu eqinisa ukuncedisa ama-millers ukuze bathole umumbu, abantu bathole impuphu.
Kuhle kusithokozisayo ukuthi uhulumende ulokhe eqinisa ukubana uhlelo lwakhe lokusubsidiza ayizukuthi ancedise ukungezelela ukuthi abantu senzele intengo yeneliseke ebantwini, uzaqhubeka eyenza kuma-millers bonaba noma umumbu lawo bezidingela. Yikho sikhangelela ukubana impuphu kayibe khona abantu bayenelise ukuthi bayithenge njalo ibe lokhu impuphu ethengiswa ngemali eyeneliswa ngabantu kungenxa yokuthi sinanzelela udubo olukhona ebantwini imali yona lesikhuma ngayo kayikho iyahlupha abantu bayithole njalo sikhalela ukuthi abantu makwenziwe impuphu yeneliso umuntu wonke ngoba ikudla okuqadile eZimbabwe wonke umuzi yonke indlu kufanele ibe le mpuphu ukuze ibone ukuthi iyaphila kulabo abathengisayo ama-retailers sicela kube lobuqotho
umnumzana Reason Thembe Thembe ongusomabhizimusi uthi bebekhangelele ukuthi intengo iguquke ukuze labo bathole imali engcono
expect besikhangelele ukuthi iprice one ipricing yempuphu ichange and so that we can have a benefit lathi sizuze something then le distribution yakhona as of now the distribution is very poor impuphu utholakala only to from ama black market ama shops as safe sesile about a month singela impuphu and impuphu utholakala ku black market kuphela and they are selling for cash kuphela xa ungena cash awuthole ikhangelele ukuthi government layo isincede khonapho ku-distribution and pricing system ukuthi khona thina asizuze esikufanele ukuthi sikuzuze i-profit and distribution
isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Siphiwe Ncube ofunyenwe i-studio 7 elayinele ukuthenga impuphu uthi bahlukumezekile ngokusilela kwempuphu ngoba okunye ukudla kuvele kungasathengeki.
Kulusizi ukuqeda isikhathi eside silinde ukuthenga impuphu, njalo nxa uyithenga emkambo omnyama iyadula kakhulu. Khathesi sivukele ukuyalinda, khonapha asazi kumbe izabuya namhla impuphu.
Inhlanganiso yeGymers iveze ukuba izimisele ukuthi ilwisane lendlala esimemetheka elizweni kubangelwa yokuswelakala kwempuphu bencedisana lohulumende ukuthi bathenge umumbu ngaphandle kwelizwe. Lokhu kwenze labathengisa impuphu babe nethemba lokuthi labo sokuzaba ngcono ukuthi bayithole benelise ukuyithengisa ezitolo zabo njengoba ibingasatholakali ngaphandle komkambo omnyama. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhaya njengokudla mayibaba abantu abadli baphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili siyakubona nje emathaweni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Idale lesenethi kwele Melika seliqalile ukuthonisa icala eletheswa umongameli Donald Trump ngesikhathi kungakhanyi kwahle ukuthi kuzabizwa abafakazi kumbe hatshi abafunwa libandla lamademocrats elithi kuningi okufihlwa ngumongameli Trump obikwa evimba abanye bakhe suswe esikhundleni. Umnumzana Mitch McConnell, umkhokheli wedale lesenethi webandla lama-Republicans, uthi kumele abachushisi abebandla lama-Democrats banikwe ilanga lonke lokuchaya icala abalethesa uTrump, njalo labamele umongameli bamvikele okwesikhathi esifanayo. Abebandla lama-Democrats bafuna kubizwe ubufakazi. Abafakazi abanjengomnumzana John Bolton owayebona ngezomvikela kuhulumente. Lo mnumzana Mark Malfani umqondisi wenhlelo ehofisini kaTrump abathi balwazi mhlophe udaba lolo ngoba bazama ukumvimba ukuthi amise uncedo lwezikhali okwakungameli Trump kubikwa ukuthi wayefuna ukuthi umongameli Zelensky wale Ukraine avule icala lokuthi uHunter Biden indodana kamnumzana Joe Biden wadala inkohlakalo kwele Ukraine ngesikhathi esebenzela inkampani yokuphehla umlilo kagesi kulelo lizwe. Abakubandla lama-Democrats bathi umongameli Trump wenza lokhu efuna ukungcolisa igama likamnumzana Biden okukhanya engani uzancintisa laye kukhetho oluzayo. Umongameli Trump uyakuphikisa lokhu esithi abakubandla lama-Democrats lokhu bezondele ukuthi wanqoba kukhetho ngomnyaka ka-2016. Abanye abake bathoniswa edale le-Senate bekhokhela ilizwe le-Melika bagoqela umnumzana Richard Nixon lomnumzana Bill Clinton. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe ezimele.
baya step ne step ne step according to indlela amanye ama impeachment trial ezakala ngakhona in the past sengathi eka Bill Clinton mosti ngoba yiyo engathi yenzeke noma kusokuleminyaka engu-20 engamashumi amabili yenzakala kodwa basebenzisa bafuna ukusebenzisa ama rules asetshenziswa ku-impeachment ka Bill Clinton kodwa okhona ukungazwisisani especially ma sekuya endaweni zama abafakazi la ngoba ungathi ama Republican afuna nje ukuthi into yakhona yenziwe first past vele ba-acquitte u-Trump kodwa ama Democrats athi hayi imani kancane kumele sibize abafakazi la ngoba kulento eziningi ezingakaphumeli egcekeni ezaziwa yilabo abantu okumele ukuthi ba-interrogate under oath ukuthi bazini nalokho okwenziwa ngu-Trump.
Singathi-ke ubona zana abafakazi bayabizwa kumbe hathi?
I think eventually bazobizwa ngoba i-Senate izogcina ivota ukudecida khona lokhu ukuthi babize yini abafakazi and already kulama-Republican ambalwa asebonakale engathi ila ama-Republican esithi bakuma-states la abangekho safe khona ama-moderate states okula bantu abaningi aba both sides thina bangama-independent sort of so babona ukuthi if bangavota ukuthi kungabi labafakazi bazohlupheka mabe bekhankasa kuma-election lazayo khona ngo-2020 kuma-states abo so I think bahambile bebebuyele kubreak le bebethethile bebebuyele kuma-constituents abo bayabuza abantu babo ukuthi yini ababona kumele bayenze I think abaningi bakhona bazwakala besithi hhayi abafakazi bafunakala I think benzela ukuziprotekta bona kuma-area abo.
Lo ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa lo Gives Dube we-Studio 7 ekhonapha e-Washington DC. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Movement for Democratic Change umnumzana Nathan Chamisa uthi njengebandla bafuna kuqhutshwe ingxoxo uqobo zokulungisisa isimo kwezombusazwe elizweni ezikhokhelwa ngumlamlangkunzi othembekileyo. Ngasikhathi sinye umnumzana Chamisa ubeka umongameli Emerson wethesa umongameli Emerson Mnangagwa mlandu wakudonsela muva engafuni ukuxoxisana laye lanxa yena eseyenze imizamo embalwa ukuthi bakhulumisane ngokweqiniso. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Wemukelwe ngenjabulo enkulu uChamisa ekufikeni kwakhe eStandard Hall emzini weMbare eHarare lapho obekulomkhosi wokwethulwa kohlelo lwebandla lakhe oluzalandelwa lonyaka State of the Agenda of the Nation Address. Lomkhosi okumele wenziwe ngeviki ephelileyo udluliselwe phambili ngemva kokuba amapholisa ethe asaphatheke ngendaba zokuvulwa kwesikolo. UChamisa utshele abaze kulomkhosi ukuba yena uyafisa ukuphatheka ungxoxo zokudinga indlela zokuqeda inhlupho uZulu abhekane lazo kodwa inkinga yokuthi umongameli Emerson Mnangagwa nguye ongafuniyo.
Uko atiende ndawai mimi kada kundiende kunotamba kuinda muherisa dzamutekwe
namna ngiyehlala lapho engazi mhlophe ukuthi kule ngozi ngisazi ukuthi kule ngwenya yalakho kunginginya angithi lizangibuze ukuthi vele bengidingani esizweni esile ngwenya sisiva esile ngwenya kasingena kungakho sathi thina yenzanini lokho elikwenzayo ngase lithelawelelana kulapho esingakhulumisana khona eyabe ephume kuleso siziva esile ngwenya lami sihlangane mina ngingile ingwenya iphuma emanzini ukwenzela ukuthi ingaze yangiginya
kodwa uyemba phansi ngenduku ethi akayi kuphatheka kungxoxo eziqhutshwa ngaphansi komanyano wenkokheli ezaphatheka ukhetho lokudinga umongameli owe-Political Actors Dialogue Pollard. Imizamo eyenziwe ngowayengumongameli wakule South Africa umnumzana Thabo Mbeki uthi lokhu ingayindawo njengoba elokhu engakaphenduki njengokuthembisa kwakhe enyakenye aze abuye eZimbabwe uzadinga indlela zokubahlalisa phansi bendawonye. Unobhala ohlangothi lwabasakhulayo ku-MDC u-Ostalos Gift Siziba uthi bayakusekela ukwala kukaChamisa ukuphatheka kungxoxo ze-Pollard.
Ya kudalo ku-asi ngoba thina ku-reload silendlela esizahamba ngayo
eyenza hamisi Zimbabwe phambili. Thina njenge movement for democratic change siyahamba ukukhulumisana okumidiyetwa international community.
Emazini akhe uThamisa ukhuthaze uZulu ukuba athathe amanyathelo okuzikhulula ebugqilini abhekane labo esebenza indlela ezinje ngokutshengisela ngokuthula kuthi kusiyafika uNkwenkwezi lonyaka sesilungisekile isimo elizweni okungumcabango osekelwa nguSiziba.
Kusiyafika uMayi thina njengabatsha sesiphiwe i-direction ngumkhokeli singakadluli iviki ebuyayo siyabe sesitshengisa ukubana amazwi kaPresident uMongameli wethu azwile njalo siyaphambili ngohlelo lwethu lokutshengisela lohlelo lokuthatha ilizwe kubantwini abatshontsha ilizwe ngokhetho luka-2018.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Hadebe isakhamuzi seHarare upha umbono wakhe ngenhlupho ezifikane loZulu.
Sidla ngabukabili singadli iporridge ekuseni sesimelele ukuthi sidle ngama-1 sesingatitiye ntambama siyadla futhi sitshwala sitsheba ngombhida inyama sisathenga sakwanisa ukuthenga inyama yaduna.
Isikhulumeli somkhokheli we-MTC uDr Nkululeko Sibanda usole kakhulu ukwenza umapholisa ewabeka umlando wokubangela ukwesaba kuZulu obelesifiso sokuzaphatheka emkhosini wanamhla okwenze le nani lababuyileyo lehla kancane.
Njengoba uPresident Chamise ke watsho phambilini ukuthi ukhanya ngani lokhu esesilakho sokukubi ukwedlula lokhu okwakusenziwa nangabahuquluzi uhulumende kaSmith weRhodesia ngendaba yokuthi nasemgwaqweni ngibone la izolo enjibe kade kukhulunywa ngakho bekuthiwa khona bekulamapholisa ngemva kwamapholisa kuhamba lamasosha ilizwe kukhanya ngani selibuswa ngesisosha asanga sikubone lokhu ekubuseni kukamgabe bonke asanga sikubone njalo kusenzakala kangako ekubuseni kwabahuquluzi benotho.
Inkulumo kaChamisa iza ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa laye esemba phansi ethi yinye kuphela indlela yokukhulumisana kudingwa indlela zokuqeda inhlupho ezibhekane lelizwe ayiqalayo yena phansi kohlelo lwePollard. UZulu obesemkhosini wanamhla ubehlabela ingoma ezigcwele usizi ngesimo ilizwe elibhekane laso kwezomnotho nakwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo, thokoza umuhle Zimbabwe omuhle, ukhulumayo nguMike Hobe. Ngolwesibili kunjenje asidibaneni kuhlelo lwabatsha olwe T-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sihlaziya okwenzakala ezikolo okulezifundi ezileviki singafundi ngenxa yokuthi ababalisi bakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Lokhu kubisela muva na impilo yabatsha. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumelele umlayezo lokuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo kusixhuma kuFacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Mthokozo omuhle Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo T-Connection lilami uMike Hobe ngo-8 PM.
Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State uthi ilizwe lakhe kwelemelika uMnumzana Mike Pompeo uthi ilizwe lakhe selizasungula inhlelo ezithile zokuphathisa umkhokheli webandla eliphilisayo kweleVenezuela owazinika isikhundla sokukhokhela lelo lizwe uJuan Guaido esithi wanqoba kukhetho lwanyakenye. Inkampani yendizamtshina yakwele South Africa ye-South African Airways yethule umbiko izolo isithi lanxa ibhekane lobunzima indizamtshina zayo zonke lokhu ziphapha zisiya emazweni wonke evele zisiya khona lapho inkulumo zokuzama ukuthola uncedo kuhulumende ziqhubekela phambili.
Umthethwandaba omqoka owe-Supreme usuphe isinqumo sokuba nxa ubulesikwelede kungakafiki umhla ka-22 Mbimbitho omnyaka odluleyo uyenelisa ukuzibhadala ngokulingeneyo mathupha kumbe 1:1 ngesilungu ngemali yalezi nsuku e-RTGS dollar. lesi sinqumo sahlulelwe inkampani yezambezi gas Zimbabwe ehanjiswa inkampani yeVNR Baba emthethwandaba ifuna isikwelete sayo esedlula $3 million. iVNR Baba yabhadalwa isikwelete lesi ngemali yama RTGS okwabangela ukuthi iye emthethwandaba ngoba isithi icilibezelwe. Lesi sinqumo sitsho ukuthi wonke umuntu olesikwelete esathathwa ngemali engamadola eMelika usezaphiwa isingamadola awe RTGS. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga njalo leMDC uthi kubuhlungu nxa wakweleta umuntu imali yohlobo lweUS dollar usuyibhadalwa isingama RTGS.
Athi bengakwenza maybe ukuthi bathi bona ngelisa kuyathenga iUS dollar. Soko-ke ubutsotsi-ke busweka-ke osebenziwe nguhulumende-ke tshontshela abantwana beZimbabwe izimali zabo akwaziyo ukuthi abakweleta ngazo, ngoba singananzelela uhulumende ulezikweleto eziningi, ezinye zama-local authorities, ezinye zama-companies, yabe sekwazi-ke ukuthi sizabhadala-ke nge-TDS imali angathengi lutho. Sinqumo-ke esibuhlungu kakhulu lesebantwini-ke abasethole izimali zabo zingama-US treasury bonds.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Prince Dube.
Into ekhona ngeyokuthi-ke wena nxa usuyayiphiwa leyo mali, yebo ye umthetho ukahle nxa usithola ngaleso sikhathi imali kwafesi ungayithatha nge-one to one, kutho ukuthi khona wena owawuboleke umuntu nguwe oyabe ulahlekile in terms of i-value yakho. So-ke also kusitho ukuthi khona nxa ngamboleka imali ebhenki ngeminyaka yona leyana yabo-2018 kusesa kusiya phansi-ke idola lisese-1:1. So kusitho ukuthi khona mina nxa ngiyibisela namhlanje nxa ngamboleke 20,000 US dollars kufuze ukuthi namhlanje ngiyibisele i-20,000 bond nge-RTGS. I-value yakhona ungayikhangela yona leyo kutho ukuthi imali yakho wena owawubolekise umuntu iyabisiwe nge-value edlula i-25%. Iyabisiwile by over 25%, kutho ukuthi vele yabo ungasela lutho. Yabo ngasoze urecover i-capital yakho wawuyifake ngaleso sikhathi kulowo muntu. So-ke kutho ukuthi kulabo ababolekayo hhayi yinto enhle, kodwa kulabo ababolekisayo ngibona ngani yinto embi. Nxa kuyukuthi amabhizinisi amaningi eZimbabwe ayebolekile, sokulula-ke ukubisela leso sikweledo. Okufana nokuthi nxa kuyukuthi khathesi umuntu mhlawumbe wayethenge i-stand ekhansilini, ikhansili yamcharge ngama-US dollars ngaleso sikhathi, kuyakuba lula-ke ukuthi umuntu khathesi leso stand esikliye ebhadala imali zakhe kumbe ngama-services kumbe kuyini ekhansilini, kuyakuba lula. Kodwa ekhansilini yona ngokwayo eyanika leyo service akusoze kube lula, mbona ngani kuyakuba lokuthi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi isinqumo lesi sizavimba abafuna ukuzosungula amabhizimusi elizweni.
Iqiniso yokuthi nxa sikhangela umthetho welizwe jikelele isikhathi i-natural justice embona ngathi nakungcono, kuyinto enhle ukuthi nxa umuntu elesikweleti engathatha isikweleti semali yangaphandle kumbe ngama-rand kumbe ngama-US dollars ufanele ayibisela ngemali yakhona, ngoba yiyona imali eyasetshenziswa ngumuntu wakhona, umuntu wakunikeza imali yakhona. Isinqumo lesi siphambanisekile, asiyo sinqumo esiqondane lelizwe eliphumeleleyo. So akumanga kuhle, amboni ngathi isinqumo sakhona silungile.
Isinqumo lesi esethulwe lamhlanje sethulwe ngumahluli uJustice Luke Malaba, ehlezi labehluli uSusan Mavingira lo Nicholas Mathonsi. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Kulandela izulu lesikhukhula elidale umonakalo omkhulu eWange ngomgqibelo, iningi seliqalisile ukuthola usizo lokudla lezembatho oluvela enhlanganisweni ezizimeleyo lanxa lubikwa lungeneli. Imuli ezifika amathumi amathathu lasitshiyagalolunye i-39 zihlaliswe e-guest house yenkampani yeWange Colliery kanye lelokitshini leCinderella. Iningi lalezi muli zivela ku-ward 9 elwendulo. Njalo sixoxa lo Councillor Fanny Chirwa walindawo ukuze sizwe okuningi okwenzakalayo.
Yena ongumnikazi kakhulu wekampani uColliery sambona nje laye wafika nje zama ukubancedisa, wabasusa ezindlini zonalezo wayabahlalisa endlini yezethekele kuthiwa yi-guest house ewanje thanda ukucabanga ukuthi kumele kube nokugijima ngoba lokulithembisa ukuthi ngabe libuya ngabe libuya okukhulu nokunenga ukudlula indlela elibuya ngalo izulu. Ababonana ngezumumo wezulu bebeshilo phela ukuthi liza kubuya liliningi, so amayeza lokhu ehlezi ezisikhangele ukuthi lingabuya izulu leli.
Kodwa like labona okunye nje okuvaliweyo ngenxa
yezulu. Yes, yes. Enkomponi elwendulu kopamuzi laphana lesitolo esiade sigcwela phansi phakathi, yena isitolo esikhulu esijwayeleke umuntu onke wange uTM uvalile izulu lingene kakhulu phakathi bavalile bebevalile izolo.
Kahle kahle kuyini okwenzakeleyo?
Izulu linile line kakhulu kwesikhathi esingaba ngamahola amathathu. Kwamangalisa abantu langena ezindlini lawona impahla zabantu ezindlini phakathi liyone kakhulu number one ezindlini zeColliery, laphinda lawona eMpumalanga lasesendlela ewangebhele kule amanye ama-road lawo nje asuke akhuphunwa nje ngezulu. Kusuke lamangalisa abantu abaningi kakhulu.
Akudilizanga izindlu emakhaya kumbe kwabulala izifuyo?
Emakhaya akuzange kube lolazo kakhulu, but libe linengi okuthi lingenele nje ngaphandle kwalo abantu abayabeyakhe izidugwana zenkukhu ezibe ziphansi njengoba suke bahlangana lonto olinjengalolo.
Uxolo asenelisanga ukulinika ingxoxo yethu lo Councillor Fanny Chirwa, uKhansela kaWard 9 elwendulo eWange, lapho abaningi okuyiba bathinteke kuzulu lesikhukhula abathinteke khona njalo abahlezi eGuest House yeWange Colliery. Kodwa lo bekhuluma-ke ngomnumzana Shadrack Goliath Kativu oweWange la esixoxelaye ngomsakazo wethu ekuseni. Sizalithulela-ke lolo daba kuhlelo olulandelayo ekuseni.
Akuzange kune and for the past 2 days izulu lakhona laliwa lichaye ndijana. Kodwa abantu lokhu bekhona e-guest house laphana abahambise khona ukuthi beyahlala because asikabi certain ukuthi lingachaya futhi lizaflada okungakanani.
Bathola ukudla okweneleyo le mpahla balethile yini abantu?
Abantu sebeqalisile ukuletha kulama-organization ama-churches labantu nje around ababaphathele ukudla impupu o-cooking oil isitebo. So sokungani kungcono the situation is in terms of ukudla. Indawo encane i-guest house encane, so ngabantu ade bephiwa one room ukwenza ukuthi behlale nje for okuyisikhathi khonoko okuncane.
Imuli yonke ifakwe endlini leyodwa?
Ehhe, ngama-3 rooms but it's just still one room.
Abantwana besikolo bayenelisa ukuhamba yini?
Abantwana besikolo bayenelisa ukuhamba kodwa indaba yamabhuku ilokhu isafuna uncedo. Amabhuku akakwani because amabhuku abo anethwa lizulu. Ama-exercise books ikakhulu yiwo abahlala lawo endlini. Bakhona abalahlekelwe ngama-certificates, ama-birth certificates, ama-certificates omsebenzi bakhona. Abalahlekelwe ngama-certificates lawa njengabo-birth certificates.
Lo Councillor Fanny Chirwa kaWard 9 elwendulu sixoxelaye esewanke olivalelisayo ngusithandekile mhla.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.